Izakhamizi zemathi emathetsheni eGwanda North ziphakathi kokwakha idamu lesi sonke Jonas zisukela phansi ukuze ziqede udubo lokuthilela kwamanzi kulomango. Umsakazi weStudio 7 wethekelele kulindawo kule viki wathola izakhamizi zibambe iqhaza kulithuli kukhala ipiki lefotsholo. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana John Magutshwa uthi sebezwile ngokuhamba imango emide besiya kukha amanzi.
Sihamba 15 kilometers siyadinga amanzi, sesiphelelwe ngamadonki, safelwa izimpola, konke asiselakho. Sesithi kungcono ukuthi senze idamu ukwenzela ukuthi sithole amanzi eduze. Ukuthi sizibhadelele umsebenzi sikubonile, saqala satshaya izimali ukuthi lakhona singacela uncedo komunye umuntu kumbe kuhulumeni, kodwa lathi sesilakho esikwenzayo.
Ezinye njalo isakhamuzi uNkosikazi Nokuthula Mlilo uthi basengozini enkulu lezifuyo zabo lonyaka nxa izulu lingaphuzi kuna ngoba amanzi zitholakala nzima.
Uqalisa kokungani kwezulu vele besingala manzi, besithwele nzima, sikhanzima edamu. Lidamu lelakade sicongolozela kilo lalo selitshile, sisengozini yokuthi lanxa izulu lingaphuzi kuna kuzowonakala, ngoba sihamba umango omude silanda amanzi, lezi fuyo zilanda umango omude zilanda amanzi, ona la vele engasekho right. Nezibhorane silazo ziyatsha amanzi, acongolozelwa amanzi akhona amelelwa.
Izakhamizi zemathiya sezigebhe imigelo zagamula lezihlahla zaphinda njalo zaqukula lamatshe okwakha umbundu. Umnumzana Asset Phiri esinye isakhamuzi uthi konke lokhu bazenzele ngezabo njalo kuveza ukuzinikela kwabo njengesigaba.
Konke lokho besizenzela njenge-community yemathiya nje, sibuya sizogamula izihlahla sigebhe ilanga lonke lapha, sizigamulela nje ngamahlokethu, sizigebhela sisisebenzisela wethu amathuluzi. Kathesi i-challenge esesilayo kakhulu indaba sibile isiqokoqela ukuthi khona ukuthi ngalibani uhulumende yafaka isandla sakhe kusamende lisidingele lamadona.
Amazwi kaPhiri agcizelelwa nguNkosazana Sibusiso Nhliziyo, yena othi bafuna phose inkulungwane ezimbili zesamende ukuze bakhe umbuntu.
Sile zandla ezimfitshane, umsebenzi wethu uye phambili ukuthi kumbena singathola isamende lamanzi wokuthi sakhe umbuntu, lo bhilidi ongasincedise ekwenzeni idamu lethu, ngoba amanzi esiwatholayo emangweni omude angcolile, kungasenza sibe lemkhuhlane.
Umnumzana Thulani Phiri olilunga lekomiti abazali lababalisi esikolo semathiya uthi kuyabethusa ukuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi bengelamanzi.
Lesitshalo uvalo nxa bekhuluma ngokuvula kwezikolo ukuthi isikolo sona vele sizakwenzani, asoze sivalwe yini ngemva kwalokhu vele ade sivaliwe ngomkhuhlane okhona kathesi. Ngoba kathi silo mkhuhlane wecorona and ufuna amanzi, kathi sina amanzi asile. Kungamemetheki umkhuhlane, umemetheke wecorona, umemetheki wesihudo, ngoba silani asilamanzi.
Uzobhuka emathiya umnumzana John Spanda ugcizelele wathi njengesigaba basengozini yokubamba igciwane le-coronavirus ngoba izakhamizi minyana lapho zidinga amanzi.
Udubo lwamanzi esigabeni lukhulu kakhulu, lukhulu kakhulu ngoba asizuzi manzi. Umgodi esilawo munye, njengoba khathi siphakathi kwenkinga yomkhuhlane lokhona, uyathola ukuthi abantu balayinile khonapho, ayashota la manzi khonapho.
Izakhamizi zemafuku eGwanda South lazo ziphakathi kokwakha idamu lazo eladilika eminyakeni edlulileyo. Omakhelwane egungwe labo bathi sebebona kungcono ukuthi baqoqane bazilungisele idamu labo eselile minyaka ladilizwa lizulu. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elethula iManyange eNtebhe elikhangele ukuqeda udubo lwamanzi kulomango kumilo kwamanje ngenxa yokuswelakala kwemali. Imizamo yokukhulumisana labogatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority yedlule, kodwa bahlezi besithi bazimisele ukulungisa amadamu adilikayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemathiya emathetsheni ngu-Albert Ncube.